ngaba liqiniso ukuthi baphilani bangabe besilani ezikweletu but bayazikweletani
ye ukhanye ngazani yehe wena ngokubona kwakho khonapho abantu baphila njani nxa ungela kudla umuntu uthenga ngani njalo ukuthola kubani ukudla
uma kuyikuthi ngumuntu olemali uyahamba uyathatha ilokhu ze ne-ATM card yakhe ayethengila ngayo although i-cash ayikho but ukudla as long as lemali uyathatha ikhadi lakhe lethenga kuyavumeleka ukuthi uthenge ikhadi
nxa sokubuya-ke ukuphila nsuku zonke bakhona phela abampofu okuthi vele umuntu kalale ikhadi leli okhuluma ngalo so umuntu uphila njani kulezi nsuku nxa kunjalo
bakhona ye abampofu kodwa uyathola ukuthi emolini yonke awusoze kuseleke omunye umuntu ongaba lisanda ancedise lapha lalapha ngoba impilo yakhona ivele izima kodwa abantu bayancediseka lapha lalapha lo hulumente aphinde ancedise futhi lapha lalapha especially abantu abangala income bahola every month bathole ukuzo
yes ngathi bona abo abantu abangala mali baphiwa malini wena ngokuzwa kwakho kumbe osowakubonayo khonapho emakhaya
baphiwa mali baphiwa ukudla baphiwa impuphu isitshebo bayazibonela
impuphu yangkhona imenjani baba emazulu
weli ngomuzi uyathola ukuthi abanye bayathola amasaka amabili amanye amathathu sokudiphenda ngokuthi umuzi wakhona mkhulu okunganani ngoba lokhuyana ngokuncedisa njengobana vele into zingamangakuhle imali ishoda so ukuthi bancediseke abantu bangabulawa yindlala elizweni
so nxa sesibona ukuthi-ke phambilini ukuthi kuphele konke lokhu ukuthi abantu baphile ngezikwelede ubona zani kungaba ngcono kwenziwe kuyini nyawazi ukuthi uba beyinduna khonapho waye vele kwenze njani umuntu omdala ukuthi ancede abantu angani bayaswela khonapho
wena abantu ababengani bayaswela waye bacelela kulo hlelo lukahulumende ukuthi akufanelanga esigabeni kube lo muntu ofayo ebulawa yindlala so kungaba la ma-reports afikayo umdala yathatha i-report yona le abantu asengathi sebebulawa yindlala ayisekuhlinisa office ekuudlweni abancedisi labo abantu ngokuthi akhona ukuthi engikhulumayo
wawubona lawo kusebenza kakhulu yini khonokho
ya kwakusebenza kwakusebenza ngoba azange kube le-report yomuntu okuthi uleyindlala
ye isiphala senkosi-ke lokho kusayenziwa yini kumbe vela kusayenziwa
isiphala senkosi siyenziwa but akusekho-effective njengakudala
yendaba masuku
ngibona ngathi abantu sebefuna ukuthi babe reluctant kakhulu yabona I don't know ukuthi kuyini ongabe kusenza njalo abasafuni ukuphathisa kakhulu njengayizolo.